Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kumabasa 2019. Ikama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokho esikubiza ukuthi i-climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Weliqhawe kulookout masuku welonanzelelo ngabantu bonke sukusela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga.
Kwenziwa isikhumbuzo sikamnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli weviyo leZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola eMelika, $60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa uhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni walolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika $294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yi-cyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuZulu.
Lwenxa abantu bexabana, abantwana uma sebegula umama la uyanjani, siyabambana njengabantu sincise ukuthi abantwana besile. So mbonani kulinyathelo elihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu kwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo uthi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
bakungasayenzwa kanjalo abantu labana baphila lapha na kathezi sobabe sebulawa imkhuhlane ezikudo sabala lizwe lonke kusuka ngenye disaster futhi mbona ukuba izinyathele kihle ukuthi kuyadinga ukuthi abantu bebike kachana ukungazwani ukungazwani lokuyana bebambani
ukukhangela la ucele lokuba asizwe uZulu otshelwe ngamabele emasimini kungokunye ogumbo athi kuncomeka kakhulu umqondisi wenhlanganiso esebenzelana loZulu emaphandleni ye Growth Edge Development Program Zimbabwe umnumzana Zisunko Ndlovu ngomunye wabasekelele elinyathelo elithethwe nguhulumende labe United Nations
sibona ukuqakathekile ukuthi imali leyi ibe imali njalo eya yenelisa ukunceda abanye abasesigabeni esichineyo eZimbabwe ilizwe lonke jikelele especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokho esikubiza ukuthi i-climate change
leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolusizo kusesemasinya uZisunko Ndlovu uthi kungeliqatheke kakhulu lomhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana loZulu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuWard 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla kodwa lize latshona kungabuyanga lokhu kudla. Ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ekliniki lapho etshiye khona ukudla okuthiwe ngokwalikliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uZulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sakoCheche lapho uZulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo. Umumo obikwa usunganeno njalo abantu abaningi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxele omunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singathoka kathesi ukudla sokufika ngcono, imigwaqo futhi sivulekile, amanye amabholopho selungisiwe. So ukudla okuningi kufika kuhle. Kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yukuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it. Kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu bekufika kuhle kunengi lempahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto besizithola.
Udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini kumbe solunganeno?
Ngingathi solulungisiwe kodwa bakhona abangathi basakuyenza. Kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezi. Kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla. So ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo beliluthola ukudla. Kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade bekizo bekungafikeki. Okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokulemigwaqo efika kibo. So singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla.
Abakhukhulelwe imizi yahamba yonke bayazithola ingubo batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda.
Yes, ngathi iningi lakhona bathole amatende, abanye bathole ingubo, abanye lempahla bazitholile. Kodwa bebelokhe bekhalela ukuthi itende lingaba yinto yokuthi ungasihle okwakathesi, kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bebayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando usuzabuya sizoqalisa umqando lo. So bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu, kodwa hhayi amatende lengubo bebekuthola sebisi.
Unkosazana Salimlambo isakhamuzi sakoCheche eChipinge sixoxela kobulawayo. Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqongela fika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokule minyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lumbhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho okwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangkhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya, okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala igugurawundi yayiyinto embi, and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, and kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi sabulawa kanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla, kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseka, sicelana uxolo, sicelana ukukhumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni ngendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha, kumvena umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emotele. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe ihambe iphumelele ukuthi bayithi sule commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani, but laba kabala mali efizinge efuel kanti kolutho uhulumende nalo yaozevanini. So abala ndlela yokuthi befinyelela abantu asukumezekileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu esigabeni seMandebeleni ibhejuli kaZulu. Kubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zangobulawayo bezithe kwaqa e-Small City Hall namuhla zikhumbula owayengumkhokheli we-VO leZipra uMoyi uGeneral Lookout Masuku kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall yena ochaze uMoyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana loGeneral Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze uMoyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal.
Wayesazihlugula madlingoma abayigozi.
And he faced his death with defiance and bravery.
Wabhekana nokufa kwakhe ngesibindi esesabisayo.
But above all, he was a compassionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zephania Nkomo uqakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku. Ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku mbona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze uMoyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weliqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukusela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazelo enkulu ngekusasa yethu la ngekusasa yelizwe leli.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni eye ibhetshu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lalamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibuto leZipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu beZipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokhu.
Isakhamuzi sakobulawayo esingenele umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yinkho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula uthunuka amanxeba. Kodwa sibuye sisiduduze ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ibhethu likaZulu leHarbour Cook Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula uMoyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. UMoyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela sePhararenyathwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhla zinhlanu ngoMabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye lomnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impila kahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ku live talk namuhla sixoxa ngokuthokozela okungubandla le MDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yalelibandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abanengi ophakathi kweqembu leHighlanders iBhozo Chilamoya lele Capes United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ngolwesine, umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders ubekuthemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ehambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Capes we have prepared.
Amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntshu ekufuna ukuba yingxenye yeqembu elizadibana leCapes United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abancintisana ukudlala ngoba utsho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlali bazasebenza gadalala. Nxa ngikhanyela indlela abafana abazimisela ngayo, ngizizwa ngilethemba elokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu leHighlanders libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Black Rhinos emdlalweni walo wakuqala wesizini yalo nyaka, kuthi eleCapes United lona litshayele eManye Catamounts nge2-0. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona eleNetone enkundleni eluveve, kuthi eleNgezi Platinum Stars lizadlala leLimshwane Stars enkundleni eBaobab. Iqembu lezeBC Caribe lizemukela eleHerentals ngaseNyamunga. ELeYada likhangelelwe ukudlala leleChickenini enkundleni yaseRuvaro. Loba nje kule mbiko ethile iqembu selingashabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali, kodwa usezabe ephathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Komunye umdlalo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye lizanqikelana leqembu leTriangle ngaseMandava. Kweminye imidlalo yangensonto, iqembu leManye Catamounts lizadibana leleHarare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKibo, ngoba inkundla yeSakuva okuyilo ikhaya leManye Catamounts ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo. Iqembu leDynamos lizadlala leleHwange enkundleni yeRufaro, ukuthi iqembu leChapungu lizadlala leleBlack Rhinos enkundleni yaseMandava. Iqembu leChapungu okuyilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge5-0 ngosuku lokuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot layo ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo imidlalo yePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje, uEzra Chisa Spanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi nguGive siyadumisa, yena odabuka koBulawayo.
Umuzi wemakhokhoba koBulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu athi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sibe khona abaculayo kulezi nsuku.
Angenibingelele balalele emakhaya, okhulumayo uMgive siyadumisa, ngi-gospel artist lapha koBulawayo emakhokhoba, ngizalwa kwenkosikazi endaweni okuthiwa yiMajiji.
Selamadlala de athize esewakhiphile usiyadumisa.
Ngiqala ukucula ngo-1996 ngincane ngingakangena esikoleni, ngicula ekhwayeni ka-Sunday school, ngabuya ngaze ngicula ekhwayeni yabasha nama-albhamu awu-3 alithi kanye nawe Nkosi lakuqala, ilolelo lika-2015. Then 2017 ngazorekhoda elinye elithi Zikhetheleni, 2019 ngazorekhoda elinye elithi Hamba Sitimela.
Thank you.
palelisi imulika I Israeli wafiki tuba
njengo muntu olikholwa ukhulele kuwo umculo okholo umfana kancube
akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele elizwi likaNkulunkulu ngitshela abantu ngisend message ngevangeli lombuso lokubuya kukaJesu umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enye emangalisayo bathanda ukundandelela nalapho engicula khona kumbe kusemachechi kumbe kuma music concert ama-CD wami bathenga bathaba busisa amabesho
Israyeli bathi kubo ethandini dawayeli
yesikhathi sinomona lizibani ongalitshela abanye abaculi kunye labalaleli siyadumisa
umculo wami ke siyatholakala nala ngisebenza khona Velocity Records ku-Therina Avenue lolo Bengula Street ilizwe engathanda ukuthi ndichiyele abaculi nabalaleli nabi nendaba nokuthi abantu bayatshontshe umculo wenu kodwa bambelelani nibe kwazi ukuthi ku-music industry nilandeni ku-Facebook page nuGive McGerald ku-Twitter nuGive Siyadumisa email address nuGive Siyadumisa @gmail.com
Velocity Records lapho kuphekwa khona umculo onje besigwejise ngengoma zokholo ezidumisayo zibuye zibusise silo Give siyadumisa phela sonto elihle kini lonke balaleli igama lami ngeze Jesus Banda lisale
Lilu na silethemba libusisekileke ngengoma zika Give siyadumisa ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili kusungulwa isinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha Kwanele mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.